Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo ngkuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ayisishiyagalombili wekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission afungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazatshengisela uhulumende nxa engathathanga isinqumo esiqinileyo kungakafiki olwesihlanu ngokuzengezelela iholo. Lanxa likhe phansi namhla iqembu lomdlalo wokuqaga elimela ilizwe emncintisaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kweleNgilandi, leli qembu selingene kwisigaba sesibili somncintiswano weWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ayisishiyagalombili awekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje. Okhomishina laba bafungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe eState House. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Okhomishina bezakhi abafungiswe namhlanje bagoqela uJohn Makamure, Frank Mutshengwa, Mike Osantu, Kuziya Murapa, Thandiwe Mlobane, Mabe Uwungwe, kanye nababili abake baba ngamalunga ebandla eliphisa eliMDC, umnumzana Gabriel Chaiva lonkosazana Jesse Majome. Abekhomishini le bakhangele ukuhlolisisa zonke indaba zobusela emahofisini aphezulu kanye lezenkohlakalo, nxa bengathola ubufakazi obupheleleyo babuse kwabomthetho babotshwe abayabe besephula umthetho. Lokhu kuza ngemva kokuba indaba zobusela lenkohlakalo emahofisini aphezulu sezivamile elizweni. Unkosikazi Thandiwe Mlobane ongomunye wamakhomishini aqale umsebenzi namhlanje uthe ukhangele ukuthi baphande impande zokusela endaweni zonke zempilo.
Uzolusimkhombisa ukuthi lokhu okwenzakalayo kudla imali eningi kakhulu. I-corruption eziwayo idla imali eningi and yenza ukuthi ilizwe lingasakaphumeleli. Yes, so thina sikhangelele ukuthi sisebenze ukuthi lapho impande yakhona khona kusihle siqume empandeni.
Uqhubeke ethi ikhomishini le entsha izabe ishiyanele yakudala ethembisa ukuthi abasoze beyamele ucele ekusebenzeni kwabo.
Thina siletha okutshiyeneyo ngoba sikhangelela ukuthi khonoku akula muntu esathi lo kamelanga thintu lo unjani. Hayi, nxa esenza okuphambane lo mthetho sizamake sure ukuthi akwenzakali. And also silapho ukuthi sikhangele amafungafunga, sizabe sizwa amafungafunga, siyakhangela siwalandelele and okunye njalo sizayo sifaka phakathi ukuthi sibone ukuthi kuyini vele okwenza ukuthi kube lo kukhohlakala okunjalo. Ngoba ukukhohlakala lokhu kudla imali ebemele ngabe iceda udubo lwabantu.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kwalo mkhosi umgcinisano wezakhi, uJustice Lois Mathandamoyo uthi kunje kule ndaba ezedlula amakhulu amabili 200 zenkohlakalo lokusela emahhofisini aphezulu ezimelele ukuhlolisiswa.
So for now we are still doing the investigations. We've got the AG.
Owakathesi sizaqhuba inhlolisiso yendaba esilazo. Silodaba luka Attorney General's Audit Report, udaba lwempumela yogwalo lwe-NASA. Sile ndaba njalo eyewange, kule ndaba ye-Command Agriculture kanye lezinye eziningi esilazo okwakhathesi.
Command Agriculture, we've got so many cases that we're handling at the moment.
Kodwa abanye bathi kuzamele izakhi itshengise kungeyamicele ekuqhubeni umsebenzi wayo njengokwethembisa kwayo ukuze uZulu abe nethemba kiyo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube le ndaba eziningi ezaveza ukuswela kodwa kuze kube namuhla akukabi loyedwa obuchiweyo kumaviki adluleyo intsha yebandla leZANU-PF iveze amabizo alabo abacatshangelwayo ukuthi batshontsha imali kumakampani kanye lakuhulumende abagoqela iziphathamandla zebandla lelo kodwa isikhulumeli somkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi akalathemba lokuthi amakomishina ezakhe azekweneza ukuqhuba umsebenzi ngokubalulekileyo.
Ule problem asikwazi ukuthi yena angabe emi kanjani nxa sikhangela ukuthi kulo daba lama 15 billion le ndaba zokuthi kuhaywa indege zisuka kubo Dubai konke khona kokuyi-corruption ephezulu kakhulu ngoba kwafanele kwenziwe njalo kudlalisa imali yelizwe. Bonani khona ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sithembe ama-commission akhe. Yikho uPresident Jamisa waqinisa ukuthi ufuna i-5-point plan ezalungisa izinto ezifana lazenezo.
Eminyakeni zakhe ibingenzi umsebenzi wayo ngokuphele ngoba ibingelawo amandla okubopha labo abathole ubufakazi bokuthi bephule umthetho. Kodwa ngenyanga yedlule idaya lephalamende lethule umthetho omutsha ozanikeza ikhomishini amandla okubopha laloba ngubani ingathola ubufakazi obukhomba ukuthi wephule umthetho. Lokhu kukhangelwe ukunceda ikhomishini ukuthi yenelise ukuqhuba umsebenzi wayo ingela kwethuselwa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiKipson Pepe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi izatshengisela uhulumende engekela ukuthatha isinqumo esiqinileyo kungakafiki uLwesihlanu kuyonale iviki esokuthi uza kwengezelela amalunga ayo iholo. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende ezikumanyano we-Joint Negotiating Forum zisithi umhlangano lomqhatshi wazo namhla wokucubungula udaba lokwengezelelwa iholo awusabanga khona ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende azibuyanga njengokwenzakale ngolwesihlanu olwedluleyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trades Unions layo ithi isalolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa njalo iningi lithi alitholi imisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ uMnumzana Disen Bajila ngalolu daba.
Ababalisi abaningi abangamalunga enhlanganiso ye-ARTUZ ngemva kokwethuselwa abakwenzayo ngohlelo esasinalo ngaphambilini. Abanye bakhona basuka endaweni zabo zokufundisa bayaqasha kwezinye izindawo. Kwakuthi abanye njalo babekhona emsebenzini kwaba nesikhathanyana. Kodwa okwenzakalayo ukuthi ababalisi babuyela njalo inhlanganiso yethu sibe lamalunga amaningi kusukusela lapho. Esikukhangeleleyo kathesi ukuthi nxa kusiyafika uLwesihlanu uhulumende abe esekhulumile ukuthi uzakwenza njani ukungezelela iholo lababalisi. Yikho esikukhangeleleyo ukuthi kube sokwenzakile ngolwesihlanu. Esizakwenza nxa uLwesihlanu lufika yikuthi siza kuyacela kumalunga enhlanganiso yethu ukuthi basiyele ukuthi sithathe inyathelo.
Nilivele belikhulumisana la yini?
Inhlanganiso yethu ibibhalelana lohulumende ngoba inhlanganiso yethu iyala uhlelo lwe-National Joint Negotiating Council. Iyabhiliva ukuthi bona abantu abahambayo khona ngale ku-National Joint Negotiating Council yibo abathengisa izifiso zababalisi. Ngokunjalo thina sisebenza ngokubhalelana labo incwadi abakuhulumende sibazisa ngezinqumo ezikhona kubabalisi. Ngokunjalo uhulumende uyakwazi usebhalelwe incwadi waphiwa isimemezelo sesiza kwenza alubana insuku lezi esizibalileyo sezithe zafika ekugcineni.
Kuyini ebelikukhalaza kuhulumende?
Ubunzima obuselizweni bunzima kakhulu. Busekuthini abanye ababalisi nxa bengavakatshi izimuli zabo kuba nzima ukuthi babuyele emsebenzini kube abanye ngabe ngahlala bese emsebenzini ekupheleni kwezinyanga kunzima ukuthi behambe beyebona izimuli zabo abanye njalo ngalabo bokuthi nawuthe wahola inyanga siphelile imali yakhona ayenelisi ukuthi ithenge izinto ezifunakala empilweni kodwa indlela abazanyisa ngalo uholo sithi asihlaleni phansi sikhulumisane ngoba thina njengezisebenzi siyafisa ukuthi sikhulumisane lo hulumende sikhulumisane naye Mgceke kodwa sibona abantu abangaxoxiwe lo hulumende besibuthweni behlabengezelela iholo thina silincipho yikho esikumeleyo esingezelele ngemali engasoze ibe ngaphansi kwe-$500
Lo ngumnumzana Thisen Pachila isiphatha amandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Umanje umnumzana Justice Mabikwa uSpace sahlulela udaba lokumiswa kukamnumzana Tinashe Kambarami umsebenzi njalo uthe impumela yalolu daba iza kwedluliselwa phambili. Udaba lolu belu Chuchiswa edalele High Court lapho abenhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement kanye lonkosikazi noMalanga Dabengwa bezama ukuthi umsekeli kaMeya kobulawayo lo amiswe umsebenzi. Laba bebemelwe ligqwetha umnumzana Godfrey Nyoni ukuthi umnumzana Kambarami bemelwe ngamagqwetha uDixon Nyoni lomaqhawe Mpofu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthi akulandlelo ezicacayo esezethulwe ngamazwe awezwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ukuze ilizwe lakhe labele uncedo lwemali yenhlelo yentuthuko yamabhiliyoni amachuma ayisithupha amadola i-$60 billion evela kuhlangothi olubona ngentuthuko lwe-International Development Finance. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba iphephandaba le-Herald lithule udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eZimbabwe lala ukwamukela uncedo lolu lwemali yeMelika ngoba isiza nemigoqo ethile. Lokhu ukutsho emhlanganweni owenzelwe eMozambique ngenyanga edluleyo.
So was in Maputo at the US Africa Business Summit promoting that and
Vesise Maputo ngeviki edluleyo sikhangela indaba lezi sizimisele ukuncedisa izwe lazi leAfrika nxa sikhangele eZimbabwe kulento okumele zenzakale kulungisa indaba zamalungelo lomthetho.
Crucial steps to create an environment where investment will prosper.
UNichols uphinde wathi ukuhlukunyezwa okwenziwe iziphathi intambo ezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo eselondon kwele bhizithani kuveza ukuthukuthela kwabantu ngokwenzakala elizweni. Wengeze wathi umonakalo oselizweni udinga ukuthi abantu bezimbabwe kumele bahlale phansi bakhulumisane ukuze balungisise inkinga ilizwe libhekane lazo ezifana nokuqonga kwentengo yamafutha ezimota, intengo yempahla lokudla, iholo eliphansi elithola izisebenzi lokunye okuningi, hathi ukusebenzisa udlakela ukulungisisa lumumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala umsebenzi kwamalunga ekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. V ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngumongameli wele South Africa, umnumzana Jacob Zuma, uyawalandula amacala wonke enkohlakalo awethweswayo esithi imisebenzi yabantu ababedinga ukuthi asuke esikhundleni njalo befuna ukumsusela amanqe. Lokhu ukutsho isipha ubufakazi kukhomishini ecubungula indaba zenkohlakalo. Phakathi kwabantu abangamachumi amabili lasithupha ababulewe ekuhlaselweni okwenziwe enye ihotela kwele Somalia ngamalecasha awe Al-Shabaab ngolwesihlanu olwedluleyo, bekule ntathelo zindaba elodumo eyayihlala emazweni ebisiphindele ekhaya ukuyancedisa enhlelweni zentuthuko uHordan Nale. Abafundi bemahlothova secondary school esisemangweni wemguza district emathebeleni north sebesungule uhlelo lokuthunga imvunulo yokuvitsha uma owesifazana lamantombazana besesikhathini ama-sanitary pads alakho ukugeziswa asetshenziswe njalo nje kulandela ukuqansa kwentengo yalawo asetshenziswa kanye alahlwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamantombazana esikolo asethombile avame ukubhekana lobunzima acine engayi esikolo nyanga zonke bese sikhathini ngenxa yokuswela imvunulo yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo. Osakhulayo uMelody Nkomo ofunda eMahlothova Secondary School njalo ekhokhela ekufundiseni abanye ukuthunga imvunulo uchasisa ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu siliqale last term, then silifundiswa ngumento wesisathu sister. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikwenze kithi thina esiswelayo. Ngokungihlupha ngoba ngangisebenzisa amalembu isikhathi esiningi vele ngangabuya esikolo.
Omunye wabafundi abathunga impahla yokuvitsha uHlengiwe Moyo uthi sebethunyela labanye abafundi kwezinye izikolo.
Abanye baswela ukuthi bethenga amapetso yamapetso esicabanga ukuthi siwayenze ukwenza ukuthi sinike amanye amankazana ladle ukuthi sizincedise.
UBlessing Masuku ngomunye wabaphatheka kulolu hlelo.
Amapetsi lawa ngangingenile esikhathini ngiyasuka lawo ngiwafaka esikhwameni sami bengile 3. Then ekuseni ngisuka ngiyabe ngifakile. Then maybe nge-lunch ngiyahamba ngiye-checka, then nxa selifulu sendikhipha sendifake eplastikini. Then sengifakele after school sengabo 4 sendiwatcha make sure ukuthi angilivali ngetawulo, ngiyalichaya libe direct sun for isikhathi lizeliwona.
Omunye weqembu labathunga imvunulo uRebecca Ndlovu uthi abayenelisi intengo yemvunulo ethengwa isetshenziswe kanye ilahlwe.
Intengo yamaphezu lawa ama-disposable $4 siyaphezulu ayasenelisi kwathe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza ubudlelwano benhlelo abazincedisa iUmguza Rural District Council kwezempilakahle ukuze abemaphandleni aduze lwedolobho labo bathuthuke.
Esikwenzayo ukuthi sivele sinamakliniki ethu kubo wonke amakliniki ethu kulabo nesi abafundiswayo ukuphatha abantu babatshele mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning.
Umbalisi eMahlothova Secondary School uNkosikazi Wenzile Ndlovu uthi uhlelo lokuthungwa kwempahla yokuvitsha bayalwamukela loba nje bebhekane lenhlupho eziningi.
Endithanda ukukutsho ukuthi iprogram yethu leyi is a program which thina as teachers siyayibonga kakhulu. I-challenge that we are facing right now is the challenge yama-sponsors. We just need a sponsor who to bring ama-materials, le machine specifically for the making of these sanitary pads.
UNkosikazi Gabriel Chikara, umgcinisihlalo weMathebeleland North Guidance and Counselors Teachers Association, uthi kuqala kuyona le inyanga baphakathi kohlelo lokuthi zonke izikolo zemfundo yaphezulu bayefundisa abafundi ukuze isigaba sithuthuke.
Siqalisa ngala, we have said stories from these children. Omunye akwanza ukutshela ukuthi I was not coming to school. Ngangihlezi egodini ngimele ukuthi igazi liwele egodini.
So the need is there. Ilunga ledale lephalamende unkosazana Dr. Sibanda uthi balokudana ngokuqonga kwentengo yama sanitary pad lobanje uhulumende eke wazama ukulungisisa kodwa abantwana abangamankazana ikakhulu emaphandleni baphila nzima.
Lokudana kakhulu shwa nxa sibona into ezinjengama sanitary ways zivuka zikhwele kangaka.
Intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo. Iphakethe elilodwa elilohlonzi selibiza phose amachumi amathathu amadola osekuchiye iningi labasakhulayo bebhekane lobunzima. Kuthi abafundayo bagcina bebanjwa ngamandla okungayi esikolo ngensuku besesikhathini. Okwamanje ezweni akulamthetho obamba uhulumende ngamandla ukuba atholise impahla yabomama yokuvunula besesikhathini osekuchiye abasakhulayo labesifazana besebunzimeni kuthi amalunga edale ephalamende ekhankasela ukutholiswa kwemvunulo yabomama ngentengo ephansi. Ngimele iStudio 7 ngise umguza ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkampani yamagetsi kwele South Africa Eskom ibikwa ifuni ukuchaza ngesimo senkulumo phakathi kwayo leyezesa eZimbabwe. Izesa isicele Eskom ukuthi iqhubeke itholisa amandla kagetsi lanxa ingakabhadali isikweletu seEskom esikhulu kakhulu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Istudio 7 ibibuze iEskom ukuthi kambe izesa isifakile yini isicelo sokuthola amanye amandla kagesi lokuthi kambe yona ithini ngaleso sicelo njengoba izesa ilokhu ingakabhadali isikwelede sayo esedlula izigidi ezingamatshumi amabili zamadola. Umpendulo evele ku-ofisi yokuxhumana phakathi kwe-Eskom labezindaba linkampani iphendulwe ngamazwi athi izesa ngempela isisilethile isicelo samandla kagesi njalo siphakathi kokuxoxisana ngalolu daba. Umelo MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi lilutshwana ithemba lokuthi lezi nkulumo zizaba lempumela ezaletha amagetsi eneleyo eZimbabwe.
Okokuqala, iSouth Africa yona ngokwayo ayiphehli ugesi owenele ukuthi inikeze abantu bayo namakampani la eSouth Africa. So buzoya ngokuthi kukhona na ugesi ongasala ngaphandle ukuthi ikwazi ukuthi iqhubeke inikeza iZimbabwe ugesi.
Ele South Africa lisanda kuphuma esikhathini sokusilelwa kwamagetsi esiphose saguqisa umnotho welizwe amadolo. Incitshike zithi loba nini kungenzeka futhi amagetsi aqale kusilela kwele South Africa ngoba iEskom sehluleka ukubheka ugesi oweneleyo. I-Eskom ivele layo phakathi kwesikweleto esedlula izigidi ezingamakhulu amane amarandi 400 million rands ehluleka ukusibhatala. Ingcitshi kwezomnotho zithi okudingwa i-Eskom khathesi yikuthi amazwe lamalokitshi akweleta linkampani imali yamagetsi bebhadale leyo mali hatshi ukutholiswa esinye isikwelete. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yeZim Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi okwakhathesi ayikho enye inkampani engahlenga iZimbabwe ehlutshenwa amagetsi aphandle kwe-Eskom.
I-Eskom kumele bakuzwisise ukuthi ikhanda lentethe abantwana bomuntu balihlephunelana. Konakele konakele abantu abahluphekayo ngabantu beZimbabwe. Asikhulumeli into yegovernment, khulumela abantu abahluphekayo beZimbabwe, especially labo abahlala emadrobheni.
Umoyo uthi kudingeka iZimbabwe ihlakaniphe kunkulumo yalesi sicelo.
Kufanele ukuthi babe nohlelo lokuthi le 20 million US dollar ekolodwayo izobhadalwa kanjani, kanti futhi bathembise futhi bathembeke ekuthini le mali eyogesi omusha abangahle bawunikezwe izobhadalwa ngesikhathi ingasaleli emuva.
Unyathi yena uthi kufanele eZimbabwe iqale umkhankaso wokuxhaswa izalwane zayo ezikwamanye amazwe enhlelweni zokupheka amagetsi ezingasebenzisi amalahle.
Kufakwa ama-programs ayiwona aqondileyo, kufakwa ama-plan ayiwona aqondileyo, inoleji yesola sesilayo. Ukuphehla amagesi ngomoya siyakwazi, ukuphehla amagesi ngobulungu siyakwazi, lezinto ezinjalo.
kodwa akabasike bebunda bathi usizi ukuthi ngesikhathi kujutulwana ngenkulumo zokuthi iZimbabwe izawathola amagetsi loba hatshi umnotho welizwe uyagukudeka kanti labantu balahlekelwa indlela zokuziphilisa ngesiqubu esesabekayo kakhulu. Melesulu 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lanxa likhe phansi namuhla iqembu lomdlalo wokugaqa elimela ilizwe emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshele kweLengilandi kulezi nsuku, leli qembu selingene kusigaba sesibili somncintiswano weWorld Cup. Intatheli izindaba yitheze umdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems elinqotshwe nge-36-79 liqembu leNew Zealand emdlalweni wesifaya sikaGroup F namhla ekuseni. Iqembu leZimbabwe livilele kusigaba sesibili esomncintiswano wezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba eleSri Lanka nge-79-49 emdlalweni walowokuqala. Lanqotshwa nge-37-73 ngele-Australia kowesibili, kwathi kowesithathu litshayele Northern Ireland nge-51-49. Lempumela idale ukuba libe ngelinye lamaqembu amathathu abefakwe kusifaya sikaGroup A ekuqaleni komncintiswano. Adlulele phambili ndawonye lele-Australia kanye lele-Northern Ireland, kwathi eleSri Lanka labuyela ekhaya. Amaqembu lawo akade kusifaya sikaGroup A afakwe kusifaya sikaGroup F ndawonye lamaqembu amathathu aphutshe esendaweni ezintathu eziphezu kwesifaya sikaGroup B. Kusibaya sikaGroup G kulamaqembu amathathu aqede esendaweni ezintathu kusibaya sikaGroup C lakusibaya sikaGroup D. Amaqembu akade kusibaya sinye awasoze adibane kusigaba sesibili, kodwa kuzasebenza impumela yemidlalo yesigaba sakuqala. Amaqembu azaphutsha imidlalo yesigaba sesibili ehlezi endaweni ezimbili phezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup F lakusibaya sikaGroup G, azadlulela kusigaba sesemifinal ukuthi azanqoba lapho yiwo azadlulela kufinal. Olandela ezemidlalo uStani Dlodlo uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libonge ngurhulumente ngokuphakamisa elikwenze igama lelizwe kulimidlalo eqhutshelwa edolobheni laseLiverpool kweLengilandi.
Eyi, nxa sikhangele ukubana amalungiselelo awo abenzima kanjani bakithi, nga uhulumende uyangenela abarewarde kakuhle kakhulu, ngoba omama benze umsebenzi omuhle, umsebenzi obukekayo. Sithi bomama, hayi, qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle. You are such an inspiration to amankazana amancane lawo asakhulayo. Siyabonga ngokubana liphakamise iflag yeZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Barbados ngolwesibili, ukuthi ngolwesine lizadlala lele Malawi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu le-FC Platinum liyalele lilokhu eliphezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, loba nje libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Highlanders ngensonto. Iqembu leli liqoqetshwa nguNorman Mabeza lile miklomelo ngama-22 ngemva kokudlala imidlalo eli-14. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqotshwe nge-2-1 ngelewange, njalo lile miklomelo ngama-26. Iqembu leCapes United lona elitshayele yada nge-2 lihlezi endaweni yesithathu, njalo lalo lile miklomelo ngama-26 ngemva kokudlala imidlalo eli-14. Iqembu leHighlanders lona liyale lokhu lisendaweni ye-14 lile miklomelo eli-16 ngemva kokuba ngutshikilobhanqa lele-FC Platinum. Ikanti iqembu leBulawayo Chiefs liphakame lasuka phansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eManyika Diamonds nge-1-0. Abafana beChiefs sebele miklomelo eli-11, ikanti iqembu leMshwana Stars liyeselihlezi emsileni wengalane lile miklomelo eli-10. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela amalunga esishiyagalombili awekhomishini yebona ngezenkohlakalo ezag afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje. Inhlanganiso yababalisi emaphandleni i-ARTUZ ithi izatshengisela uhulumende nxa engasathathanga isinqumo esiqinileyo kungakafiki olwesihlanu kuyona le iviki eyokuthi uzawezengezelela iholo. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.